kuthiwa bene kancana ngazi ukuthi bo lami kundanisile kodwa ke singazi ukuthi siyaphambili ukuthi nje angintilaba ona la awe ayowala ajayele ukuthi abe ngumphembandlela singazi njalo ukuthi kuzahamba ukuthini kholapha yena umfana uba right alright ukuthi nje kungathi kuya kidiza kanjani kodwa nxa umlalela umhlola kuhle hayi ujaho hlangene uhlangene kumbe ngumama ohlangene
ye kodwa nxa sikhangela banjengomnumzana Sanders ubona njani siseyaphambili ulakho yini uSanders ukuthi aqine siba nguye ozanqintisana lo Trump
hayi uSanders ngathi kangimboni amadoda la okunye okungathi kuyawadlisa yena lo Biden lo gogo uWarren ingwathi ubudala unobulabo ngwathi kuyabachaya mbijana undoda uqina umdala mdala yena azabe phambi angithi kuye wangathi uchaywa la inhliziyo khathesi umbona ngathi ubudala unobulabo amboni ukuthi buyasiza kakhulu abantu bafuna umuntu omutsha lokho kwasuka Obama laphana abantu bangathi bafuna igazi elitshisayo angithi uyabona ukuthi lo usisinyana lo uGorbachev kungathi uya uba lo mdladla ngoba ekhona khonaphana ngobutsha bakhe mina ngokubona kwami mbona kokubadlala
sike sezwa ukubana impumela ibiphuza ukuthi iphume eyokhetho lona lolukade luqutshwa khona le Iowa abanye sebecabangela ukuthi sekungena izekhi la ukubone njani wena
ya bekungathi kuyasolisa okwinto kwangkhona kodwa ke ngibona ngathi bekungathi kusuka kakhulu esigodlweni esikhulu esigothazi ukuthi ake libambe kancane sikhangele ukuthi kuhambe njani njengoba bezokukhanya umdala ezechaya wafika phansi kunemba 4 khona